Kakula sizathu sokuthi sisole amapholisa ngoba benza umsebenzi abawuthunywe nguhulumende wezano. Uhulumende wezano nguye owehlulekileyo ngoba utholeke kulamabhasi ezupko okwakuthiwa yi-ROC ngesikhathi samagiwa akade sebenza umsebenzi oncomeka kakhulu. Babhidlizile ke lawo mabhasi behluleka ukuwalondoloza behluleka ukuthenga amatsha. Njalo ngesikhathi samakhiwa bekule competition ngoba kwakulama zimota ezincane ezazivunyelwa ukuthi zithwale abantu. Njalo zazivunyelwa ngendlela eyayihlelwe nguhulumende. Uhulumende ofanayo ufike wangezelela ke wafaka lamakhombi. Emakhombini lapha uzakhumbula sithandekela izimuli eziningi beziphila ngezimali zamakhombi. Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini. Bekuphileka ngoba bebedobha konoko okuncane ukuthi baye kudlala abantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izibali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezijiyeneyo bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi, kodwa uthi uyakhangela abantu nxa sebemelele lowo zupko, bayatshayisa abantwana babantu, batshayise abazali ngo-5. Kodwa bazazi bayafika endlini ngama-9-10 ngenxa yokuthi bonabo zupko kuthiwa ngozupko abathwala abantu kabenelisi ukuthwala abantu. Kodwa isikutshoyo ukuthi hayi kuzaphela ngoba okungapheliyo kuyahlola.
Kuyini okufanele uhulumende akwenze ukuxazulula lolu daba? Ngoba abanye bayakhonona ukuthi inkampani yezupko isilalokho okuthiwa ngesiNgisi yi-monopoly ukuthi kube yiyo yodwa evunyelwa ukusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Okwenzakalayo ke ukuthi ke uhulumende kufanele aqinise imithetho yokuthi abantu balandele iCOVID-19. Enze lokho okuthiwa ngama-educational programs ngoba abanye balokungazwisisi ke okwenzakalayo ke COVID-19. Njalo ngokungazwisisi bakhanye engani bayadelela. Ngoba lakho phela ungakhangela konoko ukuvala amabhasi esithi uzupho nguye oncedisa ukuthi kuvikelwe ke umkhuhlane we-COVID-19. Ngibona ngani mina ke kuwesi ngoba abantu bengakangeni phakathi kwebhasi ufica beminyene bezindwendwe ezinde kakhulu. Nxa ibhasi ifika ufice njalo beminyana bengena phakathi kwebhasi. So angiboni ukuthi ngokuthi ke amabhasi abe ngawe zupho kuphela kuyancedisa ukuthi kuliwe lo mkhuhlane lo we-COVID-19. Uhulumende okufanele kwenze ukuthi akakhumbule ukuthi ukubulala abantu nge-COVID-19 lokubabulala ngokuthi abalambise ngoba sekhipheke lokho akade bethola ngakho okokuthi baphile kuyafanana nje xathu. So kutshengisa ukuthi nguhulumende onganakiyo abantu, uhulumende ongalandaba lokudubeka kwabantu, uhulumende ongalandaba lokuthi izimuli zilala zidleni ziphila ngani ngoba abaningi bebephila ngazo zona ezizimota kuthiwa zingahambi emgwaqweni zithwala abantu.